Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi owake waba ngunobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe. Unkosikazi Hillary Clinton usekhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi akhulule abantu ababotshwe ngezizathu zombusazwe abagoqela ukansila weMDC Alliance umnumzana Godfrey Kurawone yena ambethe ngegama. Inkundla yesayithi yona ithi inhlanganiso emela amagqwetha kwele South Africa iJohannesburg Society of Advocates isisole inkantolo kamantshi ngokwalisa igqwetha unkosikazi Beatrice Mthethwa ukuqhubeka emela intatheli zindaba uHopewell Chingono. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani madlavisile ndabasakazi bakastudio 7. Hayi, kuliqiniso basakazi bethu esindebeleni ukuthi hayi amameseji ethu amaningi liyabala lingakhiphi emoyeni. Hayi, la msenza mina kaningi akhona wona akaphuma kodwa amanye ayikaphumi and liveza khona ukuthi lifuna amabizo ethu. I think okunye lingakunanzelela lani ukuthi esindebeleni la thina vele abaningi siyihleke sisesaba ukuveza la mabizo ethu ngoba yena lwana umongameli umnangakho vele sihleke simesaba thina laba bathinda wegugrawundi lekikhulunya thina abanye vele esileke sithithibele sinjalo ngoba sakubona kusenzakala thina abanye sasingabantwana kusatshaka laphana esikolo lakathi sileke sidinga umuntu ongasiphendula ukuthi sasithayelwane inkengeza ukutshiseka kakhulu nsizwa ndikhuluma lalo othi ngumavaza lo Dr. Mavaza umbeni wathina yena othi kwabulawa abantu laphana entumbane yikho kwasukela impi khona kwabe ukuthi abantu bazobabulawa ngomhlobo. Hayi, bona abantu ababebulewe angisho ukuthi umbeni ukwakuqondile kodwa anti kwakumele kutsheziswe bona abantu ababulewe bona laba abantu and enye into abantu abamele bayinanzelele ukuthi amakhempulana amazibra lamazandla bafake eduze kwamba abantu labona besazivelela empini vele bengazange bayenziwe i-counseling so kwakumele ukuthi kube nezinto ezinjalo ezokuthi abantu bafundiswe nje lokuthi abantu lingadlelana njani. Thina sifuna ukubakwazi ukuthi sasabulewa lana mnangaganga zathi bygones ngabuya akhulume lathi sizwe ukuthi uthi wayesibulalelana hanyabo ngisebotswana lapha ndizasebenzisa ibizo lokuthi ngumagade.
Livuka njani bantu bakethi, ngilibingelela lonke emagumbini amana omhlaba. Ngibonga ithuba lami ukuthi ngikwazi ukuthi ke ngifake umbono ezindabeni ezihamba umhlaba wonke jikelele. Ya, uyabona thina abantu beZimbabwe sisazahlupheka kakhulu njengoba sivele sisehlupheni ngendaba yobugwala nje ngoba singamagwala thina siyehluleka ukuzilungisela ilizwe lethu. Sigcwele emazweni lapha abomakhelwane lapha sikhuluma singaphandle le uyabona sengibasola la amazwe lawa angaphandle lawa ngabe kuthiwa kuyakhonakala mpela beke besithela uswazi sibuyele ngkhaya sibilishelunje udaba lwangkhaya sithemba ukuthi siyalungiselwa mbani bakula umuntu ozasilungisela eZimbabwe izihlobo zami noma sibhizi sithi ANC enkama wathi bazakhuluma kona lokho okuncane inyana labo okungekho kusisize ngaludo kodwa sambeni thina siyilungisa le.
Salubonani basazi baka studio 7 labalaleli lo okhuluma noNkomo Mbuyelo Pane ngise Johannesburg kule South Africa ngokusebenza. Bengicela ukuthi ngamlayezo wami lo ungadlalwa la emoyeni ngoba nginokuyibhala eminye yavulwa ingabalwa eminye ayivulwa. Bengicela ukuthi ngalama umsakazo wami ungadlalwa la emoyeni. Nginesikhalazo bantu bakithi sokuthi ngabe kuyenzeka amaphathi wonke eZimbabwe abambane kuliwe leZANU PF iphume embusweni iZANU PF sikhathi sikhathele ngeparty yamasela iparty yezigebenga sikhathele ngezanpf 40 years akulanda abayenzayo kuphela iproduction yababayenzayo yokuthumba abantu becha abantu bebulala abantu iproduction yenza sikhathele ngezanpf siyacela ukuthi nga amazwe omhlaba sadathi wonke amazwe labo makhelwana basisize ngezanpf kuliwe lezanpf iphume esihlalweni
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.